uvevezela kuvungame inkundla unkwali ngelizwi lakhe elihlabusayo, elizwi lakhe elicolekileyo lihlasimulisa umzimba. Kukhale ingane, kukhale abadala sebethintekile ngaphakathi. Ingoma zakhe ezipholileyo abuya beqize njalo abajabulise nezigijimisa igazi. Okwamanje ubhoda amazwe eYurophu eculela abantu emcimbini etshiyeneyo. Nanku-ke okwamanje use-Austria lapho ehlangane laye eqeda ukuculela khona abantu abayizinkulungwane eziyisikhombisa. Wenkwali, abantu abaningi kangaka kwenzakalani lapha?
Lebo kuyingoma kalebo umhlabeleli omkhulu odume umhlaba wonke ngengoma zakhe ezikumdlalo omkhulu okuthiwa yiLion King. Ngithole nje ithuba lokuthi ngiperforme laye mina nabafowethu abensingizi umdlalo okuthiwa yiHollywood in Vienna. Saphinda njalo saperforma ku-opening ye-museum, ukuvula kwe-museum khonapha abayithi World Museum khonapha kwele Vienna. Lapho sithole khona lithuba lokuba lo mongameli walinaleli lizwe elase-Austria. La wathakazelela umculo wethu, sahlabela ingoma zethu zembube, le ngoma yesithikitha eku-albhamu yami Unyawo Lwami. Kusasa nje ngikhuluma nje, kusasa ngiperforma ku-Roots Music Festival labefowethu abasekhaya abemkomba ilanga nje elikhulu emini engilikhangeleyo.
Unyawo lwami lolo, umina yeyele ngihambe, umina yeyele ngihambe.
Usetshenzwe lapho uphethwe lo amazwi ahlabusayo njalo wahlanganiswa mnani ida amalanga abeyingoma le Unyawo Lwami yona njalo abantu bayayithanda khona uhlabela uqala njani
abakhizi Unyawo Lwami yezingoma engiyithanda kakhulu ingoma esintini khona kudlala selami elokuqala elilolodeni sesidlalo wakathesi elithi sithokozile. Mina ngathi into zokuhlabela nje kuyinto engizele ngilayo ngoba angizange ngihambe ukuthi kuthiwa sengisiyafundela ukuhlabela njengokuthi okwenza abanye, into engizale ngilayo ngoba ngisakhumbula ngile minyaka eyisikhombisa ngangikumovie ebayithi Power of One eyilabo Alois Moya bemakhosi lo Morgan Freeman oyestates omunye odume kakhulu kwezoku-actor. So angeke ngithi into engiqale sengikhulile, into nje engiqale kusukusela ngisesemncane. Lami ngithanda izinto zokuhlabela, bengithithi nje ngamaphambi kwesibuko ngizibone sengithwele igama sengihlabela.
Salamila,
salamila, salamila
matotana, salamila matotana.
Inkwali loyo esilaye namhlanje kuzo Friday. Ingoma le umadodana itholakala kulona lidlalade usithokozi. Unkwali ngaphandle kokuthula uyacula njalo uya-ekta. Usebenzela abantu abaningi besezemidlalo ebukisa izwekazi le-Afrika ephuma amazwe athiyeneyo e-Afrika ababiza ngokuthi yi-Mother Africa. Umdlalo wakhathazwa emazweni amaningi omhlaba. Unkwali uthi ekuhambeni kwakhe emazweni wajabulela kakhulu ukuhlangana nomhlabeleli olodumo owe-country music umama uDolly Parton lo Abdul Ibrahim ohlabela i-jazz. Kukhanya ngaphandle kokucula unkwali ziningi izinto azenzayo nxa ingekho emsebenzini.
Ungathethi ngikwele Germany lapho engifundisa khona isitsha amabhiza ngathi nje yonke imigido yesintwini. Ngibafundise njalo lokuthi okubulawayo kungaphi, kuyini, siphila njani. Ikakhulu bathanda nje ukuthi bazi imvelaphi yethu, i-history yethu. So ngibelami ngiyaziqhenya ngokuthi ngenelise ukubatshela ngakho konke lokho. Njalo ngiyafundisa lokucula, ngiyabafundisa ke lokucula. Bakhona ababebelosiso sokufunda ukucula. So ngenza konke i-theatre, le dance. Then kulabo ke abangakalitholi idlakade lami bangabe bezibuza ukuthi bangalithola ngaphi, liyalithola eBulawayo Art Gallery, liyathengiswa. Then ilaba benelisa ukuthi bangene online, lingalithola njalo online. Then ke ngirelease single entsha ekuthiwa Ngikwanele, abanye sebeke bayizwa. So nayo iyatholakala ku-iTunes.
Akaculi umntakamkhwanazi uyathiloza ngezizwi lakhe elilolongekileyo. Kuyahlabusa njalo ingoma zakhe zingumkenje. lapho ahlabela khona uthi abantu belokhu bemnambele bayamthanda ngaphethe amakhiwa njalo ungahlala kunje ikusasa yakhe inhle njengoba udumo lwakhe luyaphambili hanko-ke sephuma amaphephandaba labo mabona kude e-europe lovinjwa isibhakabhako kamkhwanazi hayi bo okwanele kuwoza friday siyayibhala hhayi-ke okwanele kankwani libe nempela sonto elithukela ngimele i-studio 7 elandani u-ezathisa sibanu halala